angithi nxa inyanga ithwasa ibika izinto eziningi, ibika ukuthi sokungenwa enyangeni entsha, yiphi leyo nyanga. Yikho inyanga ingumlawuli wezinto eziningi kakhulu, ngoba yiyo ekhangelwayo ukuze kubonakale ukuthi ilethani, ikhangelo lokuthi ithwase ikhangele ngaphi, ikhangele phezulu yini, ikhongozele yini, ichithile yini, konke lokho esintwini kuyakhangelwa, ngoba inyanga yiyo eyimpilo yabantu.
Ye, angungene Mathebe khonapho, iyimpilo yabantu njani? Njalo nxa kuthiwa ikhangele phansi kumbe ikhangele phezulu inyanga, kuyabe kusitshona?
Njalo sibili izolo dubu ibeka kahle ukuthela sabakwena ukuthi bekungekho ke lo computer laba bonke weather forecast bebengekho, kodwa indlela yokuthi inyanga yona le yethwasayo izakuma njani, kuzaphilwa njani, bekuthiwo yiyo nxa ibeka laphana entshonalanga ibeka abadala bebephuma umbono umuntu omdala ebuyele senwa impabanga. So esithi hey madoda, usuzibuza ukuthi kanti ubale gwalo bani ngaphi, kanti hayi yilwazi lokuthi enyangeni lebekileyo kulani ekuthoyo. Nxa ibe kuthiwa ikhongozele bekusesabisa uthole umuntu omdala esenalelo khande engilithoyo, ngoba bekutho ukuthi ikhongozela imikhuhlane eyahlukeneyo, kuzakuba lokukhwehlekhwehlela ngeyamukelayo leyo. Kanti nxa kuthiwa ichithile, hhayi bekusuba kuhle ngoba hhayi iyabe ichitha imikhuhlane, ayikhongozelanga. So usithi ukuthi laba kade belele phansi, abebekade bengezwa kuhle, ebebekade bengathabaphathekhilisekanga kuhle, hhayi imikhuhlane iyadlula, kuthi uthi lebuya yingumalamulela.
Yes, yes. Ngenise ungwenya khonapho baba Ngwenya, indaba abantu bengasakukhangele khonokho.
Kabasela ndaba lo siko, amacawe yiwo asaphambanisa abantu mihla ngemihla. Amacawe akade khona izolo kazange aphambanise lobunjalo babantu, ukuphambanisa okukhona okwamasiko kuphanjaniswe ngamacawe. Kanti umuntu uyecaweni engungwenya angeke azitshintshe abe ngokunye. Khonokho kuba ngungwenya kulusiko loba bebuthene abantu bebaningi kangakanani kungathiwa ngwenya, yimi engisabelayo loba sisabele sibaningi abakongwenya kungadingakali ukuthi nguphi, ngoba basibiza ngosiko. Yikho abamacawe kufanele bangaphambanisi usiko lwabo, ngoba ngumfundisi udube ngosiko woba njalo nesontweni yakho, ungaguqula abantu ukuthi baphume esikweni babe ngenye into ifanika lo. Usiko luyisibongo sakho, luyakutshengisela ukuthi uyimvelo yakhonokho.
Mathebeke, nxa sesikhangela okwenyanga khonapho, uyakhuluma ubaba lapho esithi sokwaqedwa ukuya ecawe emacaweni, kodwa ke nxa sesikhangela ke kungagcinwa njani amasiko lawa ahambelana lenyanga, kambe ukhona yini ongaphuma sibili athi ya asifundiseni abantu senze lokho?
Ngina yakufisa Dube, alubana kungenzeka sibili ukuthi ngilitholele lo thuba lokufundisa abantu ngamasiko, ngingasukumela phezulu ngingadingi le mbadalo. Ikakhulu isizathu sami kuzabe kuyikufisa ukuthi isizwe sabantu abamnyama sibe le mpilo ende njengabelungu.